Siyazi babunkomo ukuthi udaba lwe-immigration kakhulu kulelizwe laseNgilandi ludaba oluhluphayo kakhulu njalo ludaba olusegudwini kakhulu olukhanya oluyilo kwesinye isikhathi olwenza ukuthi abanye ababe bengabakhokheli bakulelizwe ngokungaliphathi kahle loludaba iloludaba olucina lusenza ukuthi abanye bechiye izikhundla zabo isikhathi singakafiki. Kodwa asingakhohlwa ukuthi ilizwe leNgilandi afanelanga ukuthi bakhohlwe ukuthi bangabanye abasayina isivumelwano se-Geneva Convention esivumela ukuthi abantu ababuya kuleli lizwe ngobuphepheli nanoma yibuphi ubuphepheli noma baphephela ngaziphi indlela, kodwa ke nxa umuntu eye wafika kuleli lizwe wafika ngobuphepheli kuyimfanelo yabo ngesivumelwano abasisayinayo njalo isivumelwano abasikreatayo bona esikhangelane namalungelo oluntu ukuthi bavuma ukuthi bazavikela abantu abangena kuleli lizwe bezokhalaza ngendlela ezifanele zenelezi ezama-asylum seekers. Okungangokuthi lokhu esesikubona sebefuna ukuthi bona isinqumo noma ngithi isivumelwano lesabasayina nayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo. Okuyinto ukuthi bona njengohulumende bekufanele ukuthi badinge indlela eziqondileyo ukuthi babone ukuthi udaba lolu bengaliqondiswa ngayiphi indlela. Njalo akukho emthethweni kuleli lizwe leli ukuthi umuntu ongumzali ahlukaniswe lomntanakhe ngaphandle kwesizathu thize, mhlambe nxa ukuthi mhlambe kukhona ukuhlukumeza komzali ehlukumeza abantwana. Kodwa ke nxa kungekho izizathu ezifana lazo nalezo, umzali akukho emthethweni ukuhlukanisa umzali labantwana bakhe. Abantwana nxa bezelwe bezalelwa kuleli lizwe bahle bephiwa ama-documents abo kuleli lizwe. Okungakuthi umzali wabo kuyafanele ukuthi kuyabese kufanele ukuthi labo bamlungisele ukwenzela ukuthi ahlale ayenelise ukuthi ahlale agcine abantwana bakhe kuleli lizwe.
Uhulumende weBhilitane uthi abaxotshwayo laba yizigebengu, abantu abafunyanwa belamacala atshiyeneyo. Ungathini ngalokho?
Siyayizwa indlela abazivikela ngayo ukuthi bona bathi badipota abantu ngenxa yokuthi bayenza ubugebengu. Kodwa ke umthetho njalo kulelizwe, nxa sikhangela umthetho uthi wona nxa uyenze ubugebenga obufana le-terrorism, lapho kuyabe kuwukuthi ubandakanyeka ezintweni ezifana lokuthi umuntu ufuna ukuthi ubulale abantu abaningi noma ukudiliza izakhiwo noma ukubulala abantu ngendlela yokuthi uhlosile ukuthi ukwenza njalo, yibo ubugebenga busezincwadini noma busemthethweni ukuthi umuntu nxa engatholakala ebandakanyeka kulezo zinto yilapho afanele ukuthi abuyisele khona. Kodwa ke ezinye izinto lezi ezincane ezibizwa ukuthiwa ngama-petty crimes, ama-petty crimes emthethweni wakuleli lizwe babunkomo awuvumeli ukuthi uhulumende athathe umuntu amdipote ngenxa yaleso sizathu, ngaphandle mhlambe nxa sekuthi sekukhona ezepolitiki ezibandakanye kalowo muntu mhlambe laye uhulumende esezisenza ukuthi mhlambe ekugcineni begcine bethatha leso sinqumo ukuthi bamdipote leyo muntu. Lokho ama-petty crimes babunkomo, amajele akhona khonapha, nanoma ngubani noma ungabe kuwukuthi isiphepheli noma sosiphepheli, nxa ungabe uwonile kungumthetho wakuleli lizwe ukuthi kufanele ukuthi umuntu ahanjiswe ejele ayegwetshwa ahlale leso sigwebo sakasifaneleyo, aphinde aphenduke aphume abuye. Nxa usuvele wasenza isigwebo sakho wasiqeda, nxa usuphumela phandle ungasabuye uphinde usenza ezinye izinto kwesinye isikhathi bakupha mhlawumbe iminyaka emihlanu noma iminyaka emithathu, ukuthi akufanelanga ukuthi utholakale njalo usenza izinto ezifanayo. Ngemva kwaleso sikhathi uhulumende we-immigration kuyaba kufanele ukuthi athathe isinqumo sakhe ukuthi ngenxa yokuthi uyabona ukuthi umuntu lo sewaqhubeka ngokuba le-good behavior sokufanele ukuthi umuntu lo amthathele inyathelo elihle, noma bamqale bamnikeze noma ngama-1 year la evame ukubona bewanika abanye abantu, noma ngama-2 years nala evame ukubona abanye abantu until baze babe satisfied ukuthi umuntu lowo sewatshintsha uqiniso.